Yesithanda ukubonga kakhulu ezigabeni zonke zemathebelelendi singathi siyakunanzelela indlala enkulu kakhulu abantu abaningi iminyaka okuphela azange bathole lutho ngakho-ke lalo nyaka sokungaba indlala yezulu ngenxa yokuthi labo kade bethembe ukuthi bazalima ngesikhathi esifanele izulu liphuzile ukufika ngakho-ke labo abazame ukulima ngathethi usuka kube nzima ngoba indaba eziningi ikakhulu lezo ezitotayo kumbe singathi eziyizidaka kulimeka nzima izulu lakhona lina nsuku zonke liyana phose kabili kathathu ngelanga so indlala izaqhubeka ilokhu isiba khona ezigabeni zemathebeleni North kanye nemathebeleni South lezinye nje indawo lapho kungabe indlala kade bhakhe khona elizweni leZimbabwe.
Kodwa singathi kuyini okuhle okungalethwa lizulu leli? Bakhona yini abangathola? Njalo sesikhangela lapho kwizifuyo lamadlelo lamanzi okusebenzisa ebantwini.
Izigaba eziningi lanxa nje izwi liphuzile ukuqalisa kodwa hayi kulezi nsuku likhona okunceda kakhulu laba abantu abaphuma masinyane bayalima okungasatshanga ngenxa yokuthi izulu likela ngani liyakhwama mbijana kodwa laba abalimileyo kwasungula la kwaficwa lizulu hayi iningi lakhona kuyathembisa ngenxa yokuthi ujanuwari ungambonele zulu sesiphakathi kwakhe kunje kutsho ukuthi lanxa lingahamba phose kwamaviki amabili amathathu sokungazondela uFebruwari ngofebruwari sesikhangele ukuthi mhlawumbe imvimbi yakhona ibisiqa izejalo kuba khona ngoFebruwari abaningi balasila ezifuyweni bekuzincedile kakhulu nxa ukuthi uhlaza solusiba khona ezigabeni eziningi emaphandleni lapho ezigabeni zemathebeleni North kubalisa la emathebeleni South angajayelanga ukuba lezulu okuvamileyo ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kukhwamile kutshisa ilanga kodwa hayi kulezi nsuku izulu liyana konke lapho kuzancedisa ukuthi amadlelo enkomo la abe ngcono inkomo sezinata sezithola ukudla uhlaza konke lapho kuyancedisa kakhulu ukuthi lalezi kwazisezibanga ukucuba ezasilayo sezisilile aziseyi kugcuba kangako enxa ukuthi sezisidla amahlangu sezidla lotshani labantu labo abalimileyo kulesi khathi hayi iningi likhani ukuthi lizadobha singazi njalo ngobecanza kuyindlala yezulu ngenxa yokuthi ezigabeni eziningi lina nsuku zonke njengoba ngengatsho ngaphambilini.